Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kandi kuthatha leli thuba lokubonga uJonga Khande Miri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 16 Zibandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, izikole ezimbili zivaliwe eChiretsi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane owesihudo sekholera ilizweni. Abachusi-chusi bakahulumende babikwa behlulekile ukuveza umthathandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukuthi umnumzana Job Sikhala owake wamela izingiza West edale lephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokuthuthuzela abantu ukuthi bavukele uhulumende. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso ukubopha abantu abathengisa izidakamizwa labathengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulo mkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezikhulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izikolo ezimbili zivaliwe eChiretsi esabelweni senkabazwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane wesihudo esekhorela elizweni kanye lakwamanye amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. Izolo kulabantu abahlanu ababikwa befile, njalo abedlula amakhulu amabili batholakale belomkhuhlane lo. iChiretsi yiyo ebiwa ilabantu abaningi asebebanjwe yilo mkhuhlane, ilandelwa yiBite Bridge, iKwazana eHarare, iStungwiza, iGlenview eHarare, Makonde kanye leBuyera. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 18,332, asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye. Uthabo Kancube owe-Studio 7 uxoxa lomnumzana Ambrose Bindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyabulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC ngalolu daba.
Kufunga ukuthi esukuzwela ngaphandle kwelizwe leZimbabwe kodwa ukhanya ukuthi ungene leZimbabwe sizangale Chiretsi ukubana isikolo sezivaliwe. Sizwe le Manikalo ngapha ukuthi umkhuhlane lukhona leHarare sokuthi usungenile. So ke esikuthiwa lapha yikuthi nxa umkhuhlane lobesukhona eZimbabwe kule ngozi enkulu yokuthi lathi lapha koBulawayo singagcina sihlaselwa nomkhuhlane obungananzelela. Sinabantu abahamba nsuku zonke amabhasi asuka khona ngeHarare asuka kuManikalenda asuka kuChipinge kuya la nabothiretse kuya la ebutela abantu behamba besiyale kani. So khona kwana kule ngozi yokuthi kuthi ukuthi lathi njengoBulawayo sofanele sinanzele kakhulu ngoba lo mkhuhlane ungagcina sihambi. Siyakunanzela ukuthi umkhuhlane lo ungazungene uloku memetheka masinya elizweni. So kuyinto ebuhlungu esifisa ukuthi abantu bengezakhami sinanzelele ukubana siphile ngendlela okumele siphile ngayo. Ukuphawulana ke kume ezintheni ke sekuyele ukuphawulana. Aluba kuya ngalo uhulumende siyananzela izintheni kuyadliwa. Uhulumende nawo uyafaka umthethwana okwaba khona isikhathi se-corona nabantu abantu isikhathi se-COVID ukuthi abantu bangahle ezintheni ngoba kulapho ngamemetheka khona. So fanele uhulumende sondela phala umthetho okuvikela abantu.
Sibona lapha umkhuhlane lo umemetheka kakhulu lapho okulodubo lwamanzi khona, njalo indawo eziningi zeZimbabwe ezikhangelane lodubo lolu, kungenziwa njani?
Ye, liqiniso leli ukuthi umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odubo lwamanzi khona ukuthi kuqhosta abantu amathi nesithanda zabo esehlile. Awangananzela ezambuzini hayi mayiwa ngasafulashwa kuhle, nabantu basebezambuzi bangagezi izandla, yikokwenza umemetheke. So sokukhona ikubana nathi kokulawa liyananzela isiyoshipho olufana nawo lwamanzi. Engxenye aluba kuya khathe sikananzele ukuthi indawo eziningi khona abakobulawayo yiwamanzi ehlupha, akayekele engavalwa kwesikhathi esithile. Siyakwazi ubana amanzi ayashoda, kodwa-ke ngenxa omkhuhlane osukhona uthi sikhathi ayekele amanzi angafahle ke kubonakala umkhuhlane uqala unqandwa, uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-water kiosk lawo ngathi ancedisa abantu xa sokunzima. Kwezinye iindawo ngaphandle kobulawayo uhulumende nawo lomlando ukubana bo indawo ezingela manzi ziba la manzi, ngoba ngavele kungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi. So ke engxenye kobulawayo sisithele ukuthi hhayi ama-city fathers sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angazalwa lokuthiwa yi-load shedding, bake bayekele amanzi aqhubeke khona umkhuhlane kuzobe qinisa ukuthi hhayi usudedile awusaqhubeki ngendlela sibona iqhubeka ngayo khathesi.
Ye, umkhuhlane lo uqale ngo-February ka-2023, njalo sibulele abantu abaningi. Libona sengathi kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo, njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lololo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisa ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa kwi-council kwezempilakahle lapho kwi-department ye-health ekumele indlela ukuthi kube nama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamizi abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuze athi bananzelele. Okwesibili, sinanzeke ukuthi engxenye lezinhlelo lapha inamba kezinando kathaa siyakwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama singahlelwa siyashiswana siyekhulume, kodwa nxa mkhuhlane usukhona inamba zabo inkulu kakhulu. Uqhubeke futhi ukuthi engxenye ezinhleni iy'ndaba lezane ezokuqhawulana abantu bafunda ukuthi bake bame ukuqhawulana. Engxenye futhi sendlula afana nge-COVID siyakwazi sengoba kungasaphekwa. Engxenye sofanele siye kuleso sigaba kuye kumiswe kancane ukuthi hhayi ezinhleni sikhale siyebeke omnye wethu sikuyaphekwa kudliwe, kuye kumiswe kancane khona kwa.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Sindi owaye wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC esecingweni loTabo Kancube we-Studio 7.
The Voice of America.
Abachuchisi babikwa behlulekile ukuveza emthethwandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukubana umnumzana Job Scala owake wamela izengeza West edalele ephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokutshotshozela abantu ukuthi bana bavukele uhulumende. Lokhu kudale ukuba leli cala lidluliselwe phambili. Lokhu njalo kwenzakala ngesikhathi amapholisa evimbe umbuthano obuqoqwe ngabeqembu eliguzela ukukhululwa kukaSikhala, ele Job Scala Solidarity Council, ukuthi batshengisele ngokuthula. Sithi lokhu kwephula umthetho wokulondoloza ukuthula we-Maintenance of Peace and Order Act. Amapolisa athi aseqinisa umkhankaso wokubopha abantu abathengisa izidakamizwa labazithengayo, njalo akhuthaza uzulu ukubana aphatheke kulumkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezephulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo elizweni. Embikweni esiwethulela mhla, isikhulumeli samapolisa umnumzana Phonyathi uthe kulabasolwa abathathu abasanda kumiswa emthethwandaba ngemva kokutholakala belezidakamizwa ezigoqela i-crystal meth le-bronco coffee syrup. Uthi omunye wabasolwa utholakale ele-crystal meth ebiza izigidi ezedlula izinhlanu zamadola akule akweZimbabwe. 5.3 million ukusetshenziswa kwezidakamizwa ludaba oluhluphayo eZimbabwe osolubhahe kakhulu kwabasakhulayo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxelo councillor weProportional Representation kobulawayo uNkosikazi Phesi Nyathi.
Esimqoka ukuthi izidakamizwa zibulala ikusasa yabontanga. Esibona ontanga bethatha lezi zidakamizwa, abanye kubangelwa ngama-peer pressures from abangane, abanye kubangelwa ngama-background abo lapho abasukela khona, lapho abahlala khona ngekhaya. So njengosodolobho omela abantu, omela ontanga, omela izigaba zonke zabantu, sikhalele ukubana sixhasane namapholisa ekuvikeleni ontanga ukubana bengasebenzisani lezi izidakamizwa.
Njengekhansili yakobulawayo lilazo yini inhlelo zokulwisana lalolu dubo kumbe ludubo elilutshiyela amapholisa?
Udubo lesigaba sonke sinjengakobulawayo asikhangelanga ukuthi idaba lelo silinike amapholisa kuphela. Lidaba esilikhangeleyo jikelele njengobulawayo, kumele sikhashane lamapholisa sisize umphakathi.
Kobulawayo khona ungathi udubo lolu lubhahe kanganani? Siyake sizwe ngamavuzu phathi abantwana benza ukuganga besebenzisa okudakayo besiye emacansini. Lubhahe kanganani udaba lwezidakamizwa?
Udaba lolu selujule kakhulu esingathi sekuyikhensa eselungene phakathi ebantwaneni bethu. Ludaba sibile selubangele ukubana abantwana laba basaziphathi ngembeko. Ludaba oselubangele ukuthi lakhona kubahlali, kuma-societies, kuma-communities ethu, abantu abasahlalisani kuhle ngenxa yalezi zidakamizwa. Ngoba imbangela yibona abathengisa lezi zidakamizwa ngabahlali abahlala labantwana kuma-communities yena lawo esikhuluma ngawo.
Ama-communities wona izigaba ngezigaba ungathi zilazo yini inhlelo zokuqoqana zona zodwa izigaba, inkokheli yezigaba ibambene yini ekulwisaneni lolu dubo?
Inkokheli zezigaba zibambene kakhulu, siyazama ukubana sivikele abantwana, siyazama ukuba abantu bahlalisane kuhle, ingabi lo dlame phakathi kwama-communities wona lawo okuyikho kona okubangela izidakamizwa.
Uhulumende yena sike sambona esungula amaqula awokulwisana lalolu dubo ebambisane lamapholisa. Ungathi zanele yini inhlelo zikahulumende?
Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngokudilileyo, angenele kwizigaba zonke ukubana sincedise labantwana bathole usizo ekubaneni silwisane lodubo lolo lwezidakamizwa. Siyafisa ukubana uhulumende asikhase singama-councillors abamela amadolobho. Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngezigaba ngezigaba ukubana silise udlame lolo sekuthe lamemetheka, udlame lwezidakamizwa.
UNkosikazi Phesi Nyathi, ngukhansila weProportional Representation kobulawayo, ubexoxa lontungamile Nkomo oweStudio 7. Baningi abantu abaseZimbabwe abashayela uhulumende ihlombe ngomthetho osanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuphula iminyaka yomntwana ongaya ecansini isuka kwelishumi lasithupha 16 isiyafika kwelishumi lasishiyagalombili 18. Kodwa abalwela amalungelo abantwana bathi lanxa umthetho lo umuhle kumele abantu bedonse ndawonye ukuze ulondolozwe ilungelo lomntwana. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho weStatutory Instrument 2 of 2024 owethulwe nguMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakuba engalweni zemithetho yelizwe okwenyanga eziyisithupha kuphela. Idale lePhalamende lifanele ukuba liwulolonge ubiselwe njalo kumongameli ozawupasisa ukuba ube ngumthetho ogcweleyo. Okwamanje iziqondiso zomthetho lo zikubeka sobala ukuba umuntu ozakwephula iziqondiso lezi ulakho ukuvalelwa entolongweni okweminyaka elithumi. Igqwetha elilwela ilungelo likaZulu lizimele umnumzana Xolani Ngwenya uchasisa ukuba umthetho lo uchoni.
Ngomnyaka ophelileyo ngoMay, inkundla enkulu ebona ngamalungelo kwezombusazwe esithi Constitutional Court yahlala yenza isinqumo sokuthi uhulumende leParliament kufanele bayenze umthetho okhiphayo lowo othi umntwana ole minyaka elithumi lesithupha 16 years uyavunyelwa ukuya emacansini. Kufakwe umthetho othi umntwana uvunyelwa ukuya emacansini nxa eseleminyaka elithumi lesishiyagalombili 18 years. So umthetho lo ubungekho from ngesikhathi sikaMay kuze kuzofika kumalanga adluliwe lapho umongameli ayenze khona lowo mthetho.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Barbara Magigwana uthi muhle kakhulu umthetho owethulwe nguhulumende.
Nalo umthetho ofakwe nguhulumende ngiyawamukela sibili, ngoba mbona uzehlisa inani labantwana abazithola bebancane kakhulu okubafaka engozini health wise. Labona lana ama-early what child marriages nalo kwenziwa ngamanye amabandla kurongo kakhulu, abantwana asingabayendisi bebancane sigcine abantwana bavu bakhule kuzathi sasa labo libe lihle.
Osakhulayo njalo eyisifundi se-Africa University unkosikazi Sibongu Musa Ncube uthi yebo umthetho usukhona, kodwa kumele ugcwalisiswe ukuze izigilamkhuba ezihlukumeza abantwana zibolele ejele.
Lesi sinyathelo esikhulu esithethwe siqakathekile ekunqandeni ukuhlukumezwa kwabantwana lokuphakamisa njalo lokuvukela amalungelo abo. Kulithemba lethu sonke njengomphakathi ukuthi umthetho lo omutsha uzalandelwa, abawephulayo bagwetshiswe ngokufanele.
Okwenziwe nguhulumende kunconywe njalo ngumnumzana Tajuddin Oyewale okhokhela inhlanganiso ye-UNICEF kweleZimbabwe.
UNICEF commends the government of Zimbabwe for the passage of a new legislation that raises the age of consent to 18 years for sexual activities. This legislation has come to complement the amendment to the Marriages Act.
Siyakwazi ukuthi umthetho wokuthi abantwana abaphansi kweminyaka engu-18 bengayendi ubukhona akade usilela, yiwo lo umthetho osubekiwe okubeka sobala ukuthi lakho ukuya emacansini lo mntwana oleminyaka engakedluli ithumi lasishiyagalombili licala ukuhambelana kwemithetho leyi imibili wenza ukuthi amalungelo abantwana alokwenza ngezecansi athole isisindo.
Ingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa ekholitshini leLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi umthetho lo kawusoze umise ukuhlukunyezwa kwamankazana kuphela kodwa labafana.
Ubuhle bomthetho lowo yikuthi ubopha nxa zonke. Kulezi nsuku siyazi kwakhona even omama sebexhwalile abadala othola belala labantwana abancane abangabafana abancane, labo bayabotshwa ngomthetho lowo nxa umfana lo engakafikisi iminyaka efananayo 18 years leyo. So hayi, mina ngibona ngumthetho olungileyo kakhulu elizweni.
Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuba idale lePhalamende lizalungisa umthetho osekela lokhu okwethulwe ngumnangagwa phansi kwamandla awaphiwa isisekelo sombuso awe-presidential powers. Abakholo lwesipositoli baziwa ngokuchada lokuchadisa abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla lokudla bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza abantu beswele le mali yokuthenga impahla abayithengisayo emgoqweni. Bathi bona lonyaka akuthembisi ukuba bazakwenelisa ukuphilisa izimuli zabo. Sebephila ngentando kaNkulunkulu. Kubika uGibbs Dube.
Umunye wabakhala ngokwenzakala emgwaqweni nguNkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ayidinga kwele South Africa lakwamanye amazwe.
Engingakutsho ngebhizinesi yalonyaka lokho kuqale umnyaka 2024 yikuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa besingakayiboni ibhizinesi uhamba kwayo ngenxa yokuthi kuhle kwathi kuqala umnyaka kwahlangana lokuvulwa kwezikolo. So ekuvuleni kwezikolo sananzela ukuthi izikolo ezinengi ekuvula izikolo bebekhwezile ama-fees. Ngapha abantu bekhangelele ukuthi bathengele stationery lama-inform wavela wavuka sokhwele zonke izinto. Ongawukuthi abantwana at the same time bayebelesingo sokuthi lanqa besiye esikolo bahambe bethele umphako okudla esikolo. Zananzela ukuthi kusibe kwakhwela kwaze kwakhwela ngitsho lesinkwa. So esingakutsho ukuthi lokho kuqalise umnyaka ka 2024 business wise haya sikabona ukuthi buhamba njani. Ngoba esingakutsho ukuthi imali vele kayikho, abantu basakhangela nelezo zesikolo, basakhangela lokukhwela kwentengo yokudla ezitolo.
Unkosazana Mpofu uthi kwesinye isikhathi bathola imali engatsho lutho ngelanga.
Usungakwanisa ukuthi uthengise singathi $5, $5 kumbe kusiyafika kubo $12-$15. Eyimali eyenela ukuthi ugade, ubuyela endlini ugade njalo usubuyela lapho othengisela khona. Kube njalo futhi nxa ulomntwana ogadayo esiye esikolo, ugadise futhi lomntwana wesikolo. Esingakutsho ukuthi lokho kuqale nje umnyaka sesiphila silokho nje sikontinue siphila ibusiness ye hand to mouth ngoba asikabi la imali yokuthi ungakwanisa ukuthi uhambe uyethengisa ube le mali oyibekayo. Yonke imali nje esithengisayo iphinda njalo iphele esikhangelele ukuthi yikho kuzayenza futhi ukuthi kube nzima ukuthi sikontinue siwoda amabhizinisi eqhubekela phambili ngoba siyananzela ukuthi kuyena leyo futhi imali yabo uyithengisile. Abanye uyabe unguwe i-breadwinner, zonke indleko zendlini sikhangele kuwe. Uphinde uthathe kuleyo mali isinkwa khathesi ngentengo esikhona udola, usuphinda njalo ufake ama-coin awe-rand lase-South Africa engathi i-3 rand, sesisiba idola 3 rand. Ngokungako nxa usuthengise i-$5 ukusho ukuthi vele uhlusana ungasela lutho.
Unkosikazi Dorine Selemani othengisa izigqoko lokunye enzikini yedolobho lakoBulawayo layo uthi kunzima lonyaka.
I-business lonyaka singathi 2024 kakakhanyi ukuthi kwamba njani. Since it's January abantu babhadala ama-fees nakuthenga amabhuku ngoba since Zimbabwe everything suzithengi. Uyathenga i-textbook, uthenga ibhuku lokubhalela, uthenga ipen, ubhadala i-fees. So i-business low kakhulu, it's very very low. Sasithi okunye kade kubuhlungu ukuthi emabhukwini akhona lathi sisithi siphephelele kuwo ebefladile. Hayi marketing ifladile ngamabhuku, so sicine vele indlela intengo esithengwa ngayo icine siyehla ngoba besiqale besebenza $3.50, $8.10, sicine sizowenza ama-$3.18 ama-72 pages. So hayi business isalom sisikhangelele nje ukuthi maybe uJanuwari singapheli asingene kwiFebruwari kungaba ngcono.
Unkosazana Ntombilayise Mlilo ukhala kakhulu ngokugudeka komnotho weZimbabwe kanye lezitolo zabantu bokuza.
Okokuqala kungabe kudalwa ngumkhonomi wethu oyehlileyo, abantu bahola i-RTGS batshintshe imali ibe i-US dollar bese sithengisa thina nge-US dollar, okusho ukuthi imali abeyiholile iyabe ingeneli ukuthi ikwanisele imoli zabo njalo babe lakho okuseleyo eceleni. Okwesibili kudalwa yikuba khona kwama-China shop kuwo wonke amakona akuBulawayo. Kuba nzima kithi esithengisayo ngoba thina lathi siyawoda bese sizothengisa, ama-China lawo ama-China shops abalethela impahla ngentengo thina esiwoda ngayo. Kwenza kube nzima ukusebenza koBulawayo ngoba uzathengisela bani, wonke umuntu uyabe qonda e-China shop.
Kuthi kuzima kakhulu emigwaqweni,
uyaswela yona yokugada ubuyela ngkhaya.
Abaningi bathi kuzakuba nzima lonyaka ukuselela imuli zabo njalo kwababoni umomo lo ukuquka masinyane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Iningi labasekeli bebandla eliphikisayo kwelemelika elama-Republicans abakade bethe gwaqa emhlanganeni wabomkhulu we-caucus owenzelwe esigabeni se-Iowa babikwa lokhu besekela uMnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli ukuthi angaba lakho ukukhokhela njalo leli lizwe kakuhle lanxa ebhekane lamacala amaningi asemthethwandaba sikhuluma kanje. Laba bantu abalombono onje babikwa beyisilinganiso sokubili kokuthathu. Abathi njalo lokhu bekholelwa ukuthi umongameli Joe Biden ubandla lama-Democrats akanqobanga kukhetho lomnyaka oka-2020. Umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe abensundu we-Africa Cup of Nations kumbe AFCON uqhubekela phambili kwele Cote d'Ivoire. Abalandela ulumdlalo abaseZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi umdlalo phakathi kwele South Africa leMali. Namhlanje iqembu eleBurkina Faso linqobe eleMauritania 1-0 emdlalweni osanda kuphela. Okwamanje kudlala iqembu elimela iTunisia lelimela eleNamibia. Abaqoqi bomcimbi osungulwe ngomnyaka odluleyo okhangelele ukuqhutshwa minyaka yonke yinduna uChief Dakamela lapho kunikezwa khona abasebenzele intuthuko yemhlubulweni weMandebeleni izicoco bathi ukhangelele ukuqhutshwa mhla ka 6 ngenyanga kaMabasa eholi yeDakamela enkayi. Imbongi labanye abaculi abalingisayo bakhangelele ukuthokozisa abantu ngokwesihlanu kodakamela mhlakazi ku 5 kumabasa phambilini kwalomcimbi ngomgqibelo. Kusenjalo umculi owazakala ngokuthi Nyone Mnyama umlandi wechichi ungomunye obakhangelele ukuphatheka kulomkhosi wethule umculo oncuma imisebenzi yenduna uDakamela. Usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loNyoni Emnyama ngalolu daba.
Nyana Emnyama le ebingelelayo Antonio Ochoma. Ingoma le ethi emlandweni kaDakamela sizama ukukhuluma ngalokho esesikubonile okwenziwe ngudakamela okungakaze mhlawumbe kwenzeka in our lifetime, mhlawumbe noma kuye kwenzeka thina besingekakuboni. Siqale ukubonela kudakamela into ezifana nokwenza imicimbi yemigubho kadakamela, ama-award ceremony kadakamela, ukwakhela nje abogogo izindlu laba abangenazo, ukukhuthazana nesigaba sakho ukuthi siqhubeke sifundise abantwana kokhana nezinto ezifana nesibaya senkosi, isiphala senkosi, inani. Kungumlando owakhiwe ngudakamela endaweni yakithi komthwakazi, ikakhulu endaweni yakithi enkayi. Thina nya abantwana basenkayi si-proud kakhulu ngodakamela into ayenzileyo. So kuyadingeka ukuthi nathi singabaculi siphakame simsekele kakhulu kulokho akwenza.
Njengeqembu lizaphatheka na emcimbini ozayo ukodakamela, njalo yiziphi ingoma eliza sihlabela kumbe le yiyo eyabe ihamba phambili?
Ma abadala bathe basukuma basicela ukuthi wozani sizoncedisana sakheni isizwe sethu sindawonye. Kuqakathekile ukuthi lathi sisukume sibambise lapho nalapho esiyabe sikwanisa khona. Sizobe sikhona, sizofika lapho sidlale yona le ngoma yona lena nje ekhona eyethi sekusela amahora amabili amathathu. Mhlawumbe sizophinda sidlale neyinye ethi bahle bagezile, noma mhlawumbe sesingathi ngabe koyangami ngabe makoko bayohlelani. Kuyobe sekuyibuya sikhangela ukuthi uhlelo luhamba kanjani.
Asizweni amazwi enduna uDakamela ayingxenye yalo mculo awakhuluma ngomnyaka odluleyo kusungulwa lomkhosi.
Oh,
Abonike ngilethemba sokukholisile umculo kanyoni ezimnyama wechichi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver lelisayo ngupresident Jeremiah.